esethula umbiko wakhe phezu kwempumela yomhloliso wezifundi zika-grade 7 zanyakenye. Umgcini sihlalo webhodi ebona ngezokuqhutshwa kwemihloliso kumfundo yeprimary lesecondary eyezimsec uprofesa Edimwe nje utshele umhlangano lentathelizindaba owenziwe ngendlela yakulezi nsuku ezekulenjini ukuba isilinganiso sabaphumelele kulo mhloliso sifika phose amachumi amane ekhulwini 37.11%. Lokhu kusitsho ukuba sehlile kancinyane nxa kuqathaniswa lomnyaka ka-2019 lapho esasifika phose isilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini 46.9%. Uprofesa Mwenje uveze njalo ukuba lokhu kutsho ukuba sehle ngesilinganiso phose sokulichumi ekhulwini 9.97% salabo abaphumelele kulo mhloliso nxa kuqathaniswa lempumela yomnyaka ka-2019. Isikhulumeli enhlanganisweni yababalisi abafundisa emaphandleni ye-Amalgamated Rural Teachers Union RTUS uMnumzana Nation Mzikirwa uthi kabamangaliswa yilokho kwehla kwenani labaphumelele kulo mhloliso ka-grade 7 wanyakenye.
Ngoba abantwana abafundanga abaqedanga ama-syllabus ngoba izikolo zavalwa ngo-March then zavulwa ngo-September because of i-lockdown and izikolo zathi zivulwa kade kungela ababalisi ezikolweni be-incapacitated bekhala ngendaba yeholo and singakhangela izikolo zasemaphandleni yizo zilabantwana abafeli kakhulu ngoba abatholanga i-opportunity yokuthi bayenze i-online learning ngesikhathi se-lockdown ngoba kade bengela ama-smartphones bengela ama-laptops bengela imali yokuthenga idata and lapho abahlala khona akula network abanye bangkhona.
UMuzikirwa ukhuthaza uhulumende ukuba alulungisise udaba lweholo lababalisi lokunye abakudingayo ukuze kube ngcono kwezemfundo.
Ababalisi kumele baholiswe imali eneleyo yenza ukuthi bayenze umsebenzi wabo kuhle. Kumele kube lababalisi abakhwanileyo ezikolweni ikakhulu emaphandleni ngoba sometimes uyathola kule ababalisi bangu-3 isikolo sonke. Kumele kube lama resources akhwanileyo ezikolweni ikakhulu semaphandleni, ama textbooks, ama laboratories, even ama classrooms okufundela so that abantwana babe le equal education whether usemakhaya whether usedolobheni.
Abakhulumisane lalomsakazo babalisa uMnumzana Efi Dlela Ncube obona ngezokukhankasela lezokupha amacebo enhlanganisweni ye-National Consumer Rights Association NACORA engumzali laye.
Impumela yalonyaka ka-grade 7 kayimangalisi lanxa ungathatha ukuthi kule COVID-19 evimbele abantwana ukuthi bafunde. Kodwa vele sesakubona umnyaka lomnyaka abantwana bephuma la zero ukakhulu emathibelendi izikole eziningi zizuza zero umnyaka lomnyaka ku-grade 7. Umnyaka lomnyaka ku-O level ku-A level kunjalo. Into leyo idinga ukuthi ithathelwe amanyathelo amakhulu ilungiswe masinyane ngokuba kuyonakala isizwe siyasala emuva, abantu bayasala emuva ngobuningi, abantwana abaningi bayasala emuva, izigidigidi ziphelela endleleni, kakulungiswe masinyane khona lokho.
Esinye isakhamuzi sasetafara edolobheni leHarare uMnumzana Ian Masiye uthi kayimangalisi leyo mpumela yomhloliso ka-grade 7.
Njengabazali siyazi ukuthi abantwana bebengafundi kwavele kwathiwa nje ukuthi babhale imihloliso bengayanga esikolweni. Uhulumende wayemele ukuthi ngawema waba le-patience ukuthi into ziqale zilunge abantwana bafunde sibili ukwenzela ukuthi nxa ama-results ephuma sibekwazi ukuthi hayi for sure bafundile kodwa lokho kwathesa hayi kuyadanisa sibili kambe izikolo abantwana baphume lapho 0%. Hayi thina kuyasidanisa kakhulu. Way forward ke lapha sekumele abantwana baqhubeke baye phambili kanti bengathini. Asiyo fault yabo ukuthi bafailile, bazamile lapha abakwanise khona. Loba nje sibona ukuthi izikolo ezeHarare yizo ngani ziphumelele kakhulu.
Ingcweti kwezenotho uMnumzana Rejoice Ngwenya ongumkhokheli wenhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions Komaliso uphe umbono wakhe phezu kwale mpumela.
Kukhanya njalo izikolo ezisemadolobheni kumbe ezilabanikazi abangasohulumende yizo eziphumelele kakhulu ziqwebha ama-100%. Ngibona futhi inkulungwane ezine 4000 yizo ezingaphansi kwe 40% ezingamakhulu amabili phose abantwana kabazuzanga lutho ama 0%.
Ungwenya ukhala ngomkhuhlane we COVID-19 athi yiwo ophazamise uhlangothi lwezemfundo kakhulu ekhuthaza uhulumende ukuba aphange atholise uzulu ijekiseni yokuvimba ukubamba igciwane le-coronavirus.
Abantwana labazali abaningi kabalathuba lokufunda ebulenjini kumbe ama-radio kumbe ama-televishini. Hathi nxa sokungasazuzwanga umgcabo kumbe le esithi ngesikhiwa i-vaccine, hathi mina ngibona kungcono izikolo vele musisihlale zivaliwe.
Abogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary bathi yikhona bezokuyikhangelisisa limpumela ngokugcweleyo anduba batsho ukuba kwenziwani. Abohlangothi lwezimsek babika ukuba izifundi ezizinkulungwane ezedlula 327,559 zilobe umhloliso ka-grade 7 wanyakenye ezedlula kancinyane ikhulu elilamathumi ayisithupha 167,602 kungezesifazane kuthi ezedlula kancinyane inkulungwane ezilikhulu lamathumi amahlanu 159,957 kungezesilisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumezi Sigama.